Abantu abatshaywe babotshwa ngabezomvikela izolo elokitshini lemakhokhoba kobulawayo lamhlanje bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo eTrade Gold. Umantshi uMnumzana Tinashe Tashaya uzwe okwakuqala icala lezibotshwa uLeon Ncube, uKelvin Dube loCourage Bester Mkandla abatshaywe kabuhlungu ngabezomvikela bababopha emakhokhoba ngemva kokumiswa kwemota abakade bekiyo bakhuthuzwa bacina besetheswa icala lokutholakala belezidakamizwa. Igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole umele uNcube kuthi uMnumzana Mlweli weNkululeko Dube umele uDube loMkandla edale lapho abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebail lamadola alikhulu munye ngamunye. UMantshi Tashaya ukhuthaze uhulumende ukuba ayephenyisisa ngodaba lolu kabanzi aze lobufakazi obeneleyo mayelana lezibotshwa ubhaliwe kahle ngoba okukhona okwamanje kuveza ukuba bebotshwe libutho ngaphandle komthetho. Izibotshwa zibonise idale imvivinya abalazo kulandela ukutshawa libutho izolo. Igqwetha uMnumzana Sithole uchasisa ngalolu daba.
Okuqakathekileyo okwenzakeleyo yikuthi into eyenzakeleyo yikuthi izibotshwa lezi ezibuye ecourt mina ngimelela esinye sangkhona. Izibotshwa lezi kahle kahle into eyenzakeleyo amalunga e-army yiwo abamba abantu laba. Ngomthetho amalunga e-army awala mandla okubopha okusetsha konke lokho kade kusenzakala ingozi lihlazo emthethweni. Ngakho ke sifikile phambi kwenkundla lapha sakubeka obala ukuthi okwenzakeleyo akumelanga kuvunyelwe. Ngakho ke laba abantu kumele bayekelwe. Abantu laba batshayiwe ngamalunga e-army bayakwanisa ukubabona baba-identify batshawa le-police station okutshengisa ukuthi amapholisa lawo kasela mandla okwenza umsebenzi ngendlela kuyadanisa kakhulu. Ngakho ke inkundla ivumelana lathi ukuthi ngakuyinto eyenzakeleyo njengoba kuobala ukuthi imizimba yabo ixathuxathukile ngokutshaywa inkundla ithi ngakuinvestigate kutholakala ukuthi kuhambe njani. Nxa kuliqiniso labo bantu akumelanga bangene kutrayali.
Kusenjalo ukubotshwa lokuthunjwa kwabantu kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo lapho isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa asechaze ukuba abebutho babikwa befike bemdinga ebusuku emzini wakhe yena engekho.
Ukukutshengisela lokudlwangudlwangu okwenzakale elizweni into ezimbili ezenzakale mina ngingekho elizweni njengomuntu ophume elizweni mhlaka 6 January. Kodwa ngithe ngilapho kade ngikhona ngathola umbiko othi ngiyadingwa, ngidingwa ngamapolisa langamasotsha njalo bangidinga ebusuku. So bangethusa-ke lokho ngakhangela-ke okwenzakeleyo ngendlela okwenzakale izinto kayo ngananzelela ukuthi mhlawumbe ngisengozini ngoba thina sazi ukuthi amapolisa wodwa yiwo adinga umuntu uma kuwukuthi ulecala or anything. Kodwa mase bezahamba la masotsha njalo begadlile bethole isikhali kuyethusa kuyethusa khonokho njalo kungethusa kakhulu ukuthi mina angibonakalanga lapho kade kuthengiselwa khona, angibonakalanga lapho kade kunokudla kudlwangu khona njengomuntu okade evele ngekho. So bangidingelani sizatholani beyidingana lami njalo beyidinga ebusuku. So yiko okungethusayo kakhulu ukuthi hhayi mhlawumbe angikhosefu ukuthi into lokho kungihleli ndawonye ngoba angikwazi ukuthi amapolisa yini mhlawumbe asemapolisa kwesinye isikhathi bephenduke bengenza okunye. So ngikhuluma nje ngomuntu ocatshileyo lapho engibona ngani ngisefu khona kwesikhatshana kodwa ukuba elizweni angibona ukuthi kusezinto ezefu kakhulu ngendlela okwenzakala izinto ngayo ngiyesaba njalo ngizama ukudinga ukuthi ngibe sefu.
Elinye lamagqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda abacalwa ngokubulala ipolisa kobulawayo uMnumzana Lament Ngwenya uthi banakho ukuphanyeka isicelo sesibambiso sebail kusasa ngoba idale beliyalela uThomas imvumo yokuhlawula isibambiso bethi ulecala lokuzama ukugenqula uhulumende okhethiweyo.
Sizafayila amaphepha yethu enkundleni kusasa awebheyili akaCharles Thomas. UCharles Thomas yena bekuthwe inkundla state ukuthi ule conviction wake wagwetshwa egwetshweli treason, kodwa hayi ngokukhangela ukuthi amaphepha enkundleni sabona ukuthi hayi kalani kalayo i-treason. So i-application yethu sizoyifayela kusasa ebheni.
UThomas lo Sibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawune walimala kakubi. Wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Ukuthoniswa kwamacala abantu ababotshelwa ukutshengisela kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani, ngoba amagqwetha ebikwa emalutshwana angamela izibotshwa njalo iningi labantu babotshwa ngabebutho okuyikwephula umthetho lelungelo labo.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.